ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesibili mhlaka 2 Mabasa 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umanyano weUnited Nations namhlanje uqhube umhlangano ophuthumayo edolobheni leNew York ukhulumisana ngomonakalo odalwe lizulu lesiphepho uCyclone Idai eZimbabwe, eMalawi kanye laseMozambique.
Ahamba ke lamethi mani mani ni organization ehambisayo uncedo okuthiwa yi-Miracle Missions, khona ngabe sisiyachiya ukudla esasekuthwili. Ngiqiniso sibili ungahamba phansi kuyabona ukuthi kuyini okwenzakalayo. Ngiqiniso sibili ukuthi abantu baphiwa izinto emayelana nokuthi usapota ibandla liphi njalo ungowe bandla liphi.
Lanxa abanye ababuthanisa uncedo lwabehlelwe ingozi ye-Cyclone Idai sebesithi sebethumela olunye lwalolusizo kwele Mozambique, abamele baluthole eZimbabwe bathi abakalutholi. Ukuhlaselwa kwamanye amazwe kwele South Africa kungaba kubangelwa kuyini? Yinzondo yakwamanye amazwe izenophobia na? Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umanyano weUnited Nations lamhlanje uqhube umhlangano ophuthumayo edolobheni leNew York ngapha kwele Melika ukhulumisana ngomonakalo odalwe lizulu lesiphepho eZimbabwe, Malawi kanye laseMozambique. Wavumelana ukuthi amazwe omhlaba kumele asebenzele ndawonye aphathise abantu abawelwe yilingozi ngoncedo lonke abaludingayo. Umhlangano lo ungenwe ngamazwe achiyeneyo endawonye lengatsha zeUnited Nations ezigoqela iWorld Food Program, iCoordination of Humanitarian Affairs, iDepartment of Economic and Social Affairs kanye leUnited Nations Development Program. Iziphathamandla zengatsha lezi zithe umumo mubi kakhulu emazweni womathathu, njalo inkulungwane lenkulungwane zabantu zidinga uncedo oluthiyeneyo ligoqela ukudla, impahla zokugoqa lokunye. Abamazwe athiyeneyo bathe izulu lesiphepho leli uCyclone Idai labangelwa yikuguquka komkhathi, iclimate change. Ngokunjalo bathe amazwe omhlaba kumele alwisane lokuguquka komkhathi lokhu ukuze kwenqatshelwe ingozi ezifanayo. Asizweni isiphathamandla sakwele Turkey sikhuluma emhlanganweni lo.
We are deeply saddened and concerned by the humanitarian crisis caused by Cyclone Idai in Mozambique, Malawi and Zimbabwe.
Siphatheke kubi kakhulu ngomonakalo obangelwe yi-Cyclone Idai eMozambique, eMalawi laseZimbabwe. Sithi thuthuzekani ezimulini zalabo ababhubhileyo, labalimeleyo sithi kabasile ngokuphangisa. Ilizwe leTurkey liyawamukela umsebenzi owenziwa zingatsha zeUnited Nations ezifana le-OCHA, UNICEF, UNDP lezinye eziphakathi kokuqoqa uncedo oludingwa zinkulungwane zabantu. Uncedo lolu lugoqela amanzi lokudla.
Leso-ke isiphathamandla sakwele Turkey sikhuluma emhlanganweni weUnited Nations obuhlaziya umonakalo owadalwa yiCyclone Idai lamhlanje eNew York. Umhlangano lo uza ngesikhathi abanye abakhukhulelwa imizi isiphepho lesi belokhu bekhala ngokuthi kabakalutholi uncedo olufana lokudla. Omunye wabo unkosikazi Jane Bunu ohlala eChipinge, yena othi ugcine izimuli ezinhlanu endlini yakhe ezingaselandawo zokuhlala.
Imizi icijikile, uyakwazi unyanya ukuthi icijikile, akula lutho, ground, akula lutho izindlu. Izini ukudla akula, imizi yonke icijikile, akula lutho. Uyakwazi izindlu zakhona ukuthi lezi anti ama-building yacho akhona uyakwazi ukuthi anjani, uyakwazi amakhaya, how they build. So imizi yakhona akula lutho, izini isigcoko abantu bakhona akula, ukudla afuna. Yeah, the situation is tense because izini khathesi ama-building ayacijeka, ayawashiwile. Where I am standing now, even hours, you can't even know and you can't express. At least if you can have time, or at least you can reserve a day to come over this end, you can be surprised. Where are the people now? Where are they sitting? Where are they sleeping? At my house here, I'm accommodating about 4 families, and I'm giving them another family sleeping on the veranda, and I sleep in the bedroom. Think of it, I have to jump on top of men as a woman, but no ways.
Uncedo oluphiwa abantu ngohulumende lenhlanganiso esizimeleyo olufana lengubo, amatende, ukudla, kalikakutholi.
Singakutholi. Niyazi kwakuphela ukuthi kukhona, but asazi ukuthi kungaphi, because khathesa kula lutho, even food. Asazi ukuthi kungaphi, ukuzwa siyazwa sibili ukuthi kukhona, but asingakutholi.
Labo obagcinileyo ubona badilizelwa kula lutho oluseleyo?
Akula lutho. I give them my own food, my own blankets, that even at the moment we share akula lutho. Nothing we can do. But they are saying ama blankets akhona, but ngapi, we don't know.
Mazwi banongathanda ukuwatshiyela uZulu weZimbabwe gogo.
Ngiyacela sivile. Nxa bakhona bayafuna ukunceda. Ngiyacela sivile bangincedise kakhulu, because i-situation yakhona lapha anilanga kuhle. So ngiyacela kakhulu, ngiyacela umusa ukuthi nxa umkhulu angenele.
Ungathanda ukutshiyela abantu inombolo zakho nxa bekhona bafuna ukunceda ukuze bakuthinte?
With pleasure. Ithi yona 0783 510 259.
Ungayiphinda njalo?
0783 510 259.
Lo ke ngunkosikazi Jane Bhunu, isakhamuzi seChipinge. UNtungameli Nkomo uphinde waxoxa njalo lomqondisi wenhlanganiso ye-Methodist Development and Relief Agency, uMnumzana Clever Tabaziba eseChimanimani, lapho inhlanganiso yakhe ebisipha khona abantu ukudla lokunye okuthiyeneyo. UTabaziba uthi luningi uncedo oludingakalayo.
Amanzi afuneka kakhulu, ama-toilet lawo futhi ayafuneka. Okunye omama lamantombazana bafuna izinto ezinjengama-sanitary pads, sanitary wear, ama-pens, isepa, nama-bucket. Lokunye lokho okuncedisa omama ukuthi izinto zabo zihambe kuhle. Silezikolo ezingu-43 zasekthwa le ngozi leyi. Izikolo lezifuna ama-toilet, ama-classrooms, i-furniture, ama-teachers houses. Okwakathesi so sikhuluma nje siya-offloada i-7-ton truck yayithwele uchago, ichukela, i-cooking oil, lokunye nje i-spaghetti. Abantu laba bafuni ukudla. So nje ngebandla we are concentrating ukukolekta ukudla ukuthi abantu bathole ukudla.
Kwezinye indawo ezifana leChipinge bakhona esike sakhuluma labo bathi kabakalubona uncedo, kabakakuthola ukudla, kabakazitholi ingubo. Ungathini ngomumo owubonayo eChimanimani, bayaluthola ngemfanelo na uncedo abantu?
Sikhuluma le CPU basitela bathi bona bayakhuluma namasabhuku ukuthi amasabhuku baletha abantu then bona bahambe nge-staff ye-social welfare ngama-NGOs ukuyenika abantu uncedo esiphinge angikatholi i-information ngizaba nge-meeting kusasa lo DA ne-CPU HP ngaliyakwazi ukuthi ama-district lawa ayachiyana Echimani mani okwakathesi ama roads ekhona kodwa echipinge bestruggla ukuthi bavule amanye ama roads ukuthi bakwanise ukunika abantu ukudla. Angisozinicomment ukuthi abantu gabakatholi ukudla ngoba angila information evela kuDA.
Lo ke ngumnumzana Clever Dabaziba ongumqondisi wenhlanganiso ye-Methodist Development and Relief Agency ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni. Kunjalo nje ababuthanisa uncedo ngaphansi kwe-Miracle Missions ebandleni lokholo lwesiKristu ele-Presbyterian Church emzini oyi-Highlands eHarare bathi sebecabanga ukuthumela olunye lwalolusizo kwele-Mozambique ngemva kokunanzelela ukuba oseluthunyelwe kulezo ndawo ezahlaselwa ingozi yezulu lesiphepho selulunengi kakhulu. Kodwa imbiko evelela kulabo abamele batholiswe lolu sizo bathi lanxa okumunyethwe zingwalo zalabo abalubuthanisayo luveza ukuba kuningi sekusiwe eChimanimani akunjalo lapho sekusabelwa ngoba kwenziwa kukhangelwa ukuba ungowaliphi ibandla lezombusazwe andubana uthole lolu sizo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Umunye wabakhokhela umsebenzi wokuzinikela ukubuthanisa impahla enkonzweni eye-Presbyterian Church eHarare, unkosikazi Rene Dance, uthi umcabango wokuthi base enye impahla uyasiza kumakhelwane eMozambique uza ngemva kokunanzelela ukuba sekukunengi kakhulu lokho sekuthe kwasiwa kulabo abawelwa yile ngozi eZimbabwe.
Here in Zimbabwe we have been so blessed and we have had absolutely incredible support from all the people of Zimbabwe, from all the different communities in Zimbabwe, from some of our neighboring countries, and from the community in Zimbabwe. Emazweni angumakhelwane sasesibona ukuba kulesidingo sokuba sisize abeMozambique njengoba beyibo abalahlekelwe okwedlulisa amalawulo. Sina ngapha usizo esiluthola ngolokubona ukuba lezi ndawo ziyavuselelwa njalo sasesibona ukuba lapho esibuthanise khona okuningi kakhulu siphe omakhelwane
kusenjalo abanye babamele basizakale ngalolu sizo osolubuthaniswe ilizwe lonke bakhala ngokuthi alufinyeleli kibo ngoba lutholiswa kukhangelwa ukuba ungubani njalo ungowebandla liphi lezombusazwe. Omunye wabalokhe bengakalutholi lolu sizo aluzwa ngendumela ukuba lunenge kwamagama kungugogo Simango waseChimanimani.
Kushika kwetira hisate sithi sakatanga kunyoresa kuti tabudirwa ngedambudziko.
Asika lutholi thina lolo sizo lanxa kuyithi esaba ngabokuqala ukubhalisa amagama ukuthi sehlelwe ludubo kodwa isimanga yikuba kuthiwa abangaladubo njengathi kuya kukhangela nje umuntu engezwa kusithi akafuni kukunikeza lolo sizo uyazidlulela nje anikeze amfunayo. Abakubutho baze basitshela ukuthi singaze sakhalaza kibo njengoba bona besebenza belandela amagama abantu ayabe elotshiwe evela kulabo abenza lokho bathi bona kungekho abangakwenza.
UZulu eHarare usole kakhulu lokhu kwenza kwababela impahla lokudla kulabo abehlelwe ingozi ebangelwe lizulu lesiphepho ele-cyclone Idai, eChimanimani leChipinge lakwezinye indawo. UMnumzana Charles Nyoni ngomunye wabaveze insolo ngezenzo zababela uZulu weChimanimani, Chipinge lezinye indawo lolo ncedo.
Into nje edanisayo ukuthi uMinister uJulai Moyo uye lokhu esayala nakathesi ukuthi uncedo oluthiwayo ngasechimanimani olwabantu abadihliselwayo izindlu yi-cyclone idayi luphiwa alo ngama-political lines. Mina njengomunye wabanye abalela inkululeko ngahamba ke lami echimanimani ne-organization ehambisayo uncedo okuthiwa yi-Miracle Missions khona ngale sisiyachiya ukudla esasikuthwele. Liqiniso sibili ungahamba phansi kuyabona ukuthi kunokwenzakalayo. Liqiniso sibili ukuthi abantu baphiwa izinto mayelana ngokuthi usaphotha ibandla liphi njalo ungowe bandla liphi.
UNyoni uqhubeka ethi kuyayangisa kakhulu lokho osekusenzakala.
So nxa sekusetshenziswa indaba zamaphathi ukuthi abantu bathole ngazo usizo, kusitshengisa nje okusegcekeni ukuthi vele ibandla lezanu-P F kalizinikelanga nje ukuhlalisana nabanye kahle, njalo kalizinikelanga ukuthi litshintshe liguqule libe libandla elingemuleka phakathi phakathi kwelizwe, ngoba lithatha i-advantage yokusebenzisa ngaziphi indlela ukuthi nje likhalise abanye abantwana. Thina sonke sinabantwana balapha eZimbabwe. Le yinto nje engabanga kahle, njalo yinto embi kakhulu. Okuyikho okumangalisayo ukuthi umuntu omkhulu njalo orespectwayo njengoJulia Moyo, nxa esala into le eyenzakalayo uyabe esala esithi kuyini, esithi ngamanga yini khona kuyinto eyenzakalayo sibili esizibonayo thina yodwa nxa singahamba khona ngayo.
Uhulumende weZimbabwe uveze ukuba sebefika phose amakhulu amathathu abalahlekelwe yimiphefumulo engozini ebangelwe lizulu lesiphepho elecyclone Idai. Kubikwa sekulabangamachumi amabili lasitshiyagalombili asebetholakale kusetshenziswa izinja, kanye lababikwa bengcwatshwe kwele Mozambique ngemva kokugeleza ngemifula abangamachumi ayisitshiyagalombili lambili. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Sekuqhamuka ingxoxo mpikiswano kwele South Africa phezu kodaba lokuthi uhlaselwa kwaba kwamanye amazwe okuqhubeka elizweni lelo yibugangi nje kuphela kumbe inzondo yaba kwamanye amazwe i-xenophobia. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Abakwamanye amazwe asebehlala kwele South Africa bathi udlakela osanda kuqhamuka eDurban lungabe lumakelwe umongameli Cyril Ramaphosa ngesikhathi ekhuluma ngabakwamanye amazwe abavula izitodlwana phose ndawo yonke kwele South Africa.
Wonke umuntu uphombukufika nje emalokishini ethu lemaphandleni aqale nje ukuvula ibhizimusi engelamvumo yokwenza lokho. Lokhu siza kuqeda du.
Kungakashi amazolo kwethulwe inkulumole kuhlaselwe abakwamanye amazwe eDurban ngemva kokuba izalwane zakwele Malawi zetheswe umlando wokuntshontshela esinye isizalwane sakwele South Africa. Zukuzuku abatshayeli bamaroli bakwele South Africa labo bangene esitaladeni batshisa amaroli atshayelwa ngabakwamanye amazwe besithi babathathela emsebenzini. Omunye wabatshayeli bakwele South Africa uthumele umlayezo enkundleni yokukhulumisana kumakhalekhukhwini eWhatsApp ekwayisa abatshayela amaroli abavela kwamanye amazwe.
Sikhathele ngale ingcekeza eliyenzayo eSouth Africa. Libulala imisebenzi yezizalwane zakwele South Africa ngoba lisebenzela imali encane. Lingacabangi ukuthi siyesaba ukulibulala loba ukulishaya.
Ngeviki ephelileyo esabelweni seLimpopo kutshiswe izindlu zezizalwane zeZimbabwe ezisikhombisa le mota. Ngemva kwalezo zehlakalo umongameli Ramaphosa uzwakale esephawula kanje.
Lokhu ukuhlasela okusanda kwenzakala obekubhekiswe kwabakwamanye amazwe kubi, njalo ngiyakusola okuphindiweyo kakhulukazi ngoba lokhu akusikho esiyikho khona.
Kodwa-ke uhulumende wakwele South Africa uthi konke lokhu yibugangi nje, hatshi ukucwasana ngemihlobo i-xenophobia. La mapolisa lawo asekugcizelele kaningi lokho. Pose minyaka yonke ukuhlasela lokhu kuyenzeka kodwa uhulumende uyaphika ukuthi kubangelwa ikucwaswa lenzondo yabakwamanye amazwe. Le yinto esithiye iningi labakwamanye amazwe bezonde beganunwabo besithi ukungavumi ukuthi lesi isenzo sokucwaswa kwabakwamanye amazwe yikho osekwenze minyaka yonke kuqhamuke lokhu kuhlasela kusifa abantu. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Shabalala uthi lokhu yikucasha ngomunwe egcekene.
Ngokubona kwami iziphathamandla ze-South Africa yizwe ezikhoza yonke lento ezithi manje zifuna amavoti zikhuluma inkulumo ezigcina sezivusela imimoya emibi kwizizalwane zala eSouth Africa.
Umnumzana Clayton Mkhwebu uthi kuphica umqondo ukuthi uhulumende uphandwa yini engabona ukuthi imbuzile ngensikazi yona iqaphise umsila.
Iqiniso lisoba lento yizenophobia ngoba ama-South Africans akhuluma noma ikuphi sematekisini ezitradeni uzabetsho ukuthi abantu bangaphandle kabahambe. So uhulumende nje usaba ukuvela osobala ngoba lento iyayangisa. Eqinisweni okunye kudalwa yokuphawula kwazi izikhulu zikahulumeni labantu bepolitiki babatshela abantu babemaceleni othi nayenzani soba bahlokolozi.
Umnumzana Eden Dumiso Gama uthi kusegcekene ukuthi lesi senzo sihlose ukuhlasela nokuzondwa kwabaphandle kwelizwe.
Into yinye into eyi-one ukwehlukanisa kanjani xa sokuchitheka igazi liphalala kulobu criminal phakathi and umuntu obulawayo ngumuntu owangaphandle. So it's xenophobia. And why into le ingakhonjwa ukuthi so isisusa sayo kube ngupresident walelizwe.
Abameli bakwamanye amazwe kukhangele lokuthi bahlangane njalo ngolwesihlanu besizwa amapholisa ukuthi bekuyini isizathu sokuhlasela lokhu lokuthi kuza kwenziwani ukuze kuphele. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingu-Benedict Nhlapo.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk lamhlanje ke sikuhlelo lwabatsha olwe The Connection lapho isihlazi yabunzima ubhekane labatsha eZimbabwe ukugoqela ukuswelakala kwemisebenzi. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Intengo yempahla ezitolo ilokhu iqhubekela phambili iqonga lona iholo lokhu lingayindawo sekudale ukukhonona kukaZulu osethwele nzima. Intengo lembadalo yenye njalo impahla ebalisa amafutha ezimota amandla kagetsi lokunye ikhangelelwe ukukhwela kumaviki amalutshwana alandelayo. Umfundisi Angliston Sibanda oyisakhamuzi sakobulawayo uthi uZulu usethwele nzima ngomumo okhona elizweni.
Isimo ezitolo asimanga sibucwayi kakumnandanga sibili. Izinto intengo yempahla iyakhwela, impuphu iyakhwela, ikhwelile cooking oil ikhwelile. Isimo siba nzima ebantwini. Okubuhlungu ukuthi into le ngazikhwela kanjalo imiholo yabantu kayikhweli and okubangela ukuthi intengo zikhwele kuyikuwa kwe-RTGS bond not le currency esisebenzisayo. Angithi bathi bona ku-reserve bank governor lo minister we-finance baye kuthiwa yikuyifloater indende intengantenge i-value yayo. So ngenxa yaleso sizathu iyawa nxa isiwa intengo ziyakhwela kodwa imiholo yabantu kayikhweli abantu baqhubeka bahola amabhondi nothi wona lawo amalutshwane. So impilo iqhubeka iba nzima kubantu makhaza.
Usibanda uthi osekuchiya abaningi bethithibele yikukhwezwa kwentengo yempuphu okuyikudla kwansuku zonke osekuzachiya abaningi belambile.
Angikunazelele impuphu ayi 10 kg isukile ku $6 yaya ku $10 $12 $8 $12 kusiya ngokuthi uthenge ngathi. Kangisakhangala ngokunye kodwa mphunguzwa abantu bonke nje bebabazi ukuthi into zikhwelile kodwa ungavele ubone ukukhwela impuphu yiyo phela ejayele ukucwevame ukucinela ukukhwela empahleni zonke. So kutho ukuthi ezinye izebe sezikhuphukile kakhulu.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Raymond Phiri uthi osekubonisa ubunzima bempilo yikuthi lapho uZulu efuna ukudanela etshwaleni ukuthi azilibazise, intengo yotshwala layo isikhuphukile.
Njengalobo obesintu lobo ekuthiwa ngamali okuzenini lobo obwe-amastati la asefika kulo kuzenini $2.50 yena ibiyi $2.30 just like last week $2 then siyephile futhi kusiyi $2.50 kuzokuthi le ebulawayo le lokuzenini iKalabashi ayikakhweli, but siyakwazi ke iyalandela inxeko lapho kubomali kusasa nje. I-trial i-court ngathi mbone i-trial e-court i-court ibiyi $4.50 isuka ku $4 la e-brown la then sokufika la i-green la yaseyenza ama $5. So i-pint iyabe isiyenza $2.50 isinkwa sona siku $2 kuya nge-type yangikhona izinto eziyenza ama $2.50.
Umkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo amatitshala eyezimtha umnumzana Richard Gundane uthi lanxa impilo iselukhuni kuye wonke umuntu, ababalisi bona bathwele avuzayo.
Ntshele yabona ukuthi kuyacina sokwenzakala izinto sokuthi sokulama extra lessons abantu sebefundisele endlini, sokufundiswa abanye abantwana after hours, yonke into leyo eqondane lokuthi umbalisi uyabe ebona ukuthi lami sokumele ukuthi ngizuze enye imali ngendlela ezithiyeneyo. So abaningi siyabona ukuthi kuyenzakala khonokho, into ama-extra lessons yabo ikhona, abanye bayabedinga ukuthi sebethengisa labo emfikeni laphana ukuthi bathole imali, sokukhroswa amabhoda kuse-South Africa eBotswana abantu bedinga impahla zokuthi bayothengisa. So khonokho kuyabe kungalunganga ngoba sokuchitha isikhathi. Umsebenzi wobubalisi ngumsebenzi ofanele ukuthi nxa utitsha eku-weekend laphana eku-holiday lantambama abe edingi ukuthi kusasa ngiyabe ngifundisane, abe edingi ukulungisela ukuthi lokho azafundisa khona kube yimfundo yaphezulu.
Ekuqaleni komnyaka kube lokutshengisela okukhulu kulandela ukukhwezwa kwentengo yamafutha ezimoda. Kodwa ngeviki edluleyo umongameli Mnangagwa uthe kungaba lokutshengisela njalo uzajezisa kalukhuni abazaphatheka. Kwezemidlalo, intatheli zindaba iStudio 7 uJoseph Njanji usethulela ukwenzakale kuviki lakuqala elemidlalo yenguqu esigaba se-Premier League.
Iqembu lechapunguile lihlezi phezu kwengalane yemiklomelo ngemva kweviki lakuqala elemidlalo yekhasilaga Premier Soccer League ngemva kokuba libhaxabulele Bulawayo Chiefs nge-5 kanyanga ngomgqibelo. Limpumela idale ukuba iqembu le-Chiefs liphange liphendukise emsebenzini umqeqeshi uThulani Sibanda, yena obehlukane lalo emavikini ambalwa edluleyo. USibanda ubechiye umsebenzi ngemva kokuba iqembu le-Chiefs selikhathe ube umqeqeshi weqembu le-Cholocho kanye le-Bantu Rovers uJoseph Sibindi ukuba abe ngumqeqeshi njengoba yena umfoka Sibanda engela amaphepha amvumela ukuba aqeqeshe kusigaba saphezulu. Amanye amaqembu ayelise ukunqoba ngeviki lakuqala ngabalisa ele Chicken Inn, yona elitshayele ZPC Kariba nge-3-1, ele Dynamo selinqobele Mushowane Stars nge-2 kanya, ele FC Platinum elitshayele Harare City nge-2 kanya, ele KZN United lalo elitshayele Manyika Diamonds nge-2 kanya, kwathi ele Wange lalo linqobele Yada nge-2 kanya, ikanti ele Triangle lona linqobele Nkezi Platinum nge-2-1. Iqembu leBack Rhinos libe ngushikulobhanqa 1-1 lele Highlanders, kuthi ele Herentals lele Telwana abe ngushikulobhanqa 0-0. Umqeqeshi Kampula Highlanders uMartin Ndlovu utshele intatheli zindaba zemidlalo ukuba uyasuthiseka yena ngokuthola umklomelo owodwa ngosuku lokuqala lwemidlalo.
I think it's too early to say anything. This is the first game of the season.
Kusasemasinya ukukhuluma okuningi njengoba lo bekungumdlalo wethu wakuqala. Njengeqembu leHighlanders kumele sizitshayele ihlombe ngempumela yanamhlanje nxa uqathanisa lalokhu obekusenzakala uqembu lethu. Ngitho-ke ngokubona kwami abafana bami benze kuhle kakhulu ngokwenelisa ukuphuma lo mklomelo owodwa kumdlalo ngemva kokuba beqalelwe ukuhlohlwa.
Nxa sokukhangelwa konke okwenzakale ngeviki lakuqala ele midlalo yalonyaka kusigaba se-PSL kuhlohlwa amagoli angama-22 njalo kulabadlali abane.
Siyabonga Joseph Njanji, siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. olivalelisayo igama lami nguChris Gande silichiya kuStudio 7 Live Talk kodwa lingakhohlwa ekuseni 6:30 sikhona njalo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.